Abasekela ibandla elibusayo bathi kulungile ukuthi uMongameli Robert Mugabe abe semhlanganweni we-United Nations General Assembly ngoba kuningi okuvunyelwana eNew York yinkokheli yomhlaba yamazwe atshiyeneyo. UMnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba mpophoma kudala lephalamende ekubandla le-ZANU-PF uthi abantu bathanda ukuchothoza uMongameli Mugabe loba engenzanga lutho.
Bami zonke umongameli noma ngabe ehambe yedwa kanti bezachothoza futhi leni kona uhambelene eyedwa umongameli indawo engahambanga labanye ngoba angiboni mina ukubana ngokukwana kwakhe nokukwana kwesistimu yethu angaphe ngokuhamba labantu abangahambelanga bebekhona kona babekuhambeni khona akwenzakali khonaku.
Abantu abaningi basola njalo ukuthi uMongameli Mugabe uhambe labantu abaningi eNew York emhlanganweni we-UN General Assembly. Kubikwa ukuthi uMugabe uhambe labantu abedlula amajuma ayisikhombisa abakhokhela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe, abantu bakhe lomkhwenyana kanye lomzukulu. Kodwa uJuma uthi akwenzakali ukuthi umuntu athole imali engasebenzeli uhulumende.
Angiboni futhi bona abantu abanasiba ngathatha imali yokuthiona bezinzo befuna ukuzilotisa ngakho ukuhamba ngonoku ezithi bakuqhabuka ukuhamba ngoba abaningi bakhona bahamba zazele izinto bangabantu abazele ukuhamba ezihlelweni ezithiyethiyeneyo ezikahulumende.
UJuma uthi imali etholwa ngabantu abasebenzela uhulumende abahamba endaweni ezithiyeneyo siyaphungulwa ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni.
Ama-allowance lawa abakhuma ngawo aqunywaqunywa konke ezindakithi ephalamenti sinje xa siphuma kwaqunywaqunywa izivalo zakho ukubana esasizithola kudala awuseyi izimali ezinjani esizithola kathesi ngenxa yomumo womkonomi ngenxa yomumo wesizwe.
Abaphikisa uMugabe bathi akumelanga abe semhlanganweni lo ngoba kawuletheli lutho abantu beZimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana Fortune Mlalazi webandla le-People's Democratic Party othi uMugabe ulanda ukuthethisa abanye abantu emhlanganweni we-UN General Assembly.
Uhambo lukaRobert Mugabe seNew York kalususizi ngalutho sokuphonga ukuba ngihlala yenza nje yechegwe selikholile uhamba liyefika lilale. So kakusasisizi ngalutho nje sile sifisa ukubana abantu uyazihlalela phansi akushiye ngijona umbuzo.
Uthi ngaboni ukuthi uMugabe uzaphathelani abantu beZimbabwe?
Ayikho into ngoba ukhumbula ukuthi khona kasikuko okokuqala uhamba uhamba mnyaka yonke ayephenduka. Afika siyangise khona la athuka abantu bafika lale. Abe sephenduka engela lutho le mali le abe hambe layo elizweni. Aphenduka ngaselayo umkakhe labangani bakhe babuye sebethwele impahla lani konke. So kakulanto asilethela yona ngaphandle kohlupho nje kuphela.
UMongameli Mugabe ujayele ukuthethisa amazwe afakela abanye bebandla le-ZANU-PF izijezo zenotho esithi lokhu kwenziwa kulandela ukuthathwa komhlabathi wabamhlophe ngabantu abansundu. Ukhangelelwe ukuthi uzakwethula umbiko wakhe oqakathekileyo e-UN General Assembly. UMlalazi uthi uMugabe ulakho njalo ukuthi athethise amazwe entshonalanga lamanye amfakela izijezo zenotho.
Njengokujwayelekileyo uzatshela umhlaba ukuthi iZimbabwe iyadivelopha njalo ama-sanction yiwo asebulele ilizwe. Lokhu akutshoyo ngibona kuzaphunguwela nje endlebeni kubungene ngapha kuphume ngapha ngenxa yokuthi kasela muntu omhloniphayo umhlaba wonke njengendoda esibulele ilizwe la yiyo into asekhangelwa ngayo nje kuphela.
NgoLwesibili ntambama kubonakale uChatunga umntaka Mugabe ethwele impahla ethengwe esitolo seGucci ezaziwa ngokuthi silentengo ephakeme. UJuma uthi uChatunga engabe ethole imali yokuthenga impahla le kuyise.
Imuli kamongameli ilamankampani amakhulu avele esenza imali. Le themba liyakwazi loka asilosomisa ngakho abantu kakhulu bekhuma indaba ye-ice cream le. Bale nkampani abayi-Alpha Omega Games. Eyinkampani engenza imali balima benza lokho ngalokho okushiyeshiyeneyo. So angiboni ukubana kona kungathatha imali ezixhomeni zikahulumende ukuthi umfana lo azikholisise.
Uphinde wathi uChatunga wenza ongenziwa ngabantwana bonke beZimbabwe.
Kuyafana lo mntana akho ngumntana nami. Nxa ngihambile ngiyamkhuphela imali esikhwameni sami ngimnike nxa yena ukuthi ngizakazimele yedwa kabe le mali yakhe. Ayenze phela afuna ukwenzela athenge afuna ukuthenga azikholisise njengomntwana nje wonke ongaba ngumntwana kumbe wokabani kumbe wokabani. So ngibona nganta yinto yebo ngukhangelwa nje kodwa-ke khona ngokwakho ngabona ngabantu laba abanenkabanzi yabo abazenzela imali yabo.
Kodwa ke umlalazi uthi okwenziwa nguChatunga inhlala yenza emolini yakomgabe.
Lokhu akusasimangazi, kwaqala ngoyise ebulala ilizwe, kwabuya ngonina beqala ukuhamba ethenga nje yonke into ayifunayo. Kade sokusebantwaneni ngisho lokhu umzukulu okuncane sivele siyaexpecta ukuthi kuzabheda lakho kusiya khonaphana. Siyayazi ubana imuli enjani, yena imuli ekholisa ukuhlupheka kwabantwana kweZimbabwe.
Akwaziyo ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzaphathelani izalwane zeZimbabwe ngesikhathi sebuyela ekhaya. Kulabanye abathi uzabe ephethe izandla, kuthi ke abamsekelayo bathi uzabe selolwazi lokwenza okuthiyeneyo uhambelana leZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguKip Stube.